Namhlanje kweziphathelane labesifazana silethelela izixa zengxoxo esasiqhuba labesifazana kumnyaka wedluleyo esiwugqibe izolo ngesikhathi iningi labo lisithi likhangelele ukuthi umnyaka esiwusungula namuhla ube ngcono. Saxoxalo nkosazana Primrose Java onombala omhlophe owe-albinism njalo olondoloza intandane eziyisithupha enye yazo iphila lesimo esifana lesakhe.
Abanye bahlangana nabo emfasenisaaaaekhakula esiimo lawo uzazantanoni inkinga ayisise esikolo solo wayekule ngani gakhaphekanga ayinazingasafunukazi esikolo abantu bona bahlala bethokoza abanye besisa okulo omunye naye onesayiyenza asasesa ubeyo esikipha Afrika lesikolo abantwana bembuthanile ngaso ngifuna sengihamba kumiswa khona ngathi uyazi ngizangafuna ngasakuthaya isikolo angani ngibasebenzana waso mani sokungcono.
Saphinda saxoxa lo nkosazana Sibongile Banda umabhalane wogatsha lwabesifazana kubandla leMthwakazi Republic Party owathi abesifazana abemathebelelande Midlands basalele emuva kwentuthuko nxa beqathaniswa labakwezinye izigaba zelizwe.
Omama belokhu belakho ukuhlukuluzeka ngesikhathi seguguraundi siyabhoda mpamba ezigabeni ukubona umama ekhuluma aze ehlise inyembezi nobuhlungu abuzwayo ngalesi sikhathi 41 years after independence kuzisa ubuhlungu kutshengisela ukuthi ngaphakathi sifunda asikapholi sisizwe somthwakazi esigcina amasiko kungumhlola oyesabekayo xa ubona umntanakho ubabakazi isihlobo sakho sidlwangula emehlweni akho, sebulawa emehlweni akho, akala angamkhalela, akala amkhalelayo, akula ncazelo. Ngingeza ke ngithi kuyafanana lokukamama wonke elizweni.
Umphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni omela iNkayi North edale lephalamende ongowebandla leZANU-PF wathola isehlakalo lapho untombazana oleminyaka elitshumi lanhlanu abhubha ebeletha eMavange.
Sizwela le-National Central eMbiwe sababiza ngoba lapho kwakule over 4,000 abantwana khona ababemithisiwe within a short time. Safika sahlala phansi lezinduna labasebhuku labalisa yenkokheli zonke ezikhona labantwana amankazana amanye ayemithisiwe babekhona khonapho. Sayixoxa indaba le ukuthi kababuyele ezikolo lamatisha babekhona and thina sokumele sikhethe i-system eyamukela amankazana lawa sibarehabilitate sibabisele ku-community sibabisele ku-society.
Abanye njalo abesifazane esakhuluma labo bakhala ngohlupho lodlakela ezindlini ukuswelakala kwamanzi amagetsi imali. Saxoxa lonkosazana Patience Sibonisiwe Moyo owatholakala ephila ngemva kokuwela egodini elitshonayo elilenyoka lapho ahlala khona okwamalanga ayitshumi lanye 11 ephuke ingalo njalo engelamanzi lokudla.
Ngangimemeza even i-traffic eyayidlula emgwaqweni amabhasi ayedlula ngangiwezwa kuze kutshaya isikhathi se-curfew ngibe kwazi ukuthi manje sokuyi-curfew. Ifoni yayile 67% ngafica ukuthi ifoni i-network ayisabambi emgodini. Ngazama ukuthi ngithayipha ama-message ngirekhodele ama-audio ukuthi ngiphoshele ifoni ngaphandle kwegodi ukuthi engxenye ma ingaphumela ngaphandle kwegodi ingadeliva ama-message kube lo muntu ongangisiza. But ngenxa yokuthi isandle salimalayo ngesika-right esika-left ifoni yayiphenduka emoyeni ngaswela ukuthi ngenze kanjani ngiscreame i-voice kutho ukuthi ukuphumela ngaphandle kwehlula. Umgodi wawumanzi kwakungalaleki uma uhleli phansi 2 minutes vele impahla iyabisimanzi ngisukume ngine ilanga kangizange ngabona ilanga ngisengaphuma emgodini wangikhona. Ngangihleli nje uchama ngangichamela khona lapho-ke kwakuyithoyilethi kuyifokomi kungela kudla kungela manzi okunatha. Ngazama mpela ukuthi ngiphande umthombo khona lapho ngisiza ukuthi indawo le engikiyo imanzi kodwa iphawa ngangingasele yokuthi ngiphande ngiqhubekela phambili ngesandla sikalesti ngagcina-ke yonke into phelelwa nje into engangiyenza kuphela ukukhuleka ngisemgodini ukuthi uNkulunkulu ngicela ukuthi ngiphume kuleli godi ngingophilayo ukwenzela ukuthi noma ukufa kukhona kwadalwa ngifele ngingaphandle kwegodi bathole umzimba wami baye ngibeka lapha abazokwazi khona labantu abami bathole ukungivalelisa. Akula into engangiyenza, ngangikhuleka kwesinye isikhathi ngihlaba umkhosi kuphela ngikhale ngize ngibuye ngithule ngedwa. Into engayibonayo kuphela emgodini yinyoka kuphela nje eyi-brown. Ngazama ukuthatha ugodi ukuthi ngiyishaye inyoka leyana ngayibona ibuyele emlindini, ngabona ukuthi kutho ukuthi hhayi ayifuni lutho kimi. So inyoka leyana iyisheke kuphela ibuyele emlindini injeke, even ilanga ngizavuka ngiphuma yabuya yabhodabhoda yaziyelela emlindini.
Unkosazana Moyo uthi wahlengwa yinyanga ensi yahlamba amathwasa egangeni. I-Studio 7 izaxhumana lo Nkosazana Moyo ukuze sizwe ukuthi walithola na usizo lwemali ayiludinga ukuthi ayihlinzwa elatshwe lapho ayilimale khona, nokuthi impilo yakhe isinjani.